lako sengizwile ikukuthi bengikhethile uka manje usungethile ele wanyamalala uthando lwami nawe la shabalala bangikhuza khuza angalalela uka manje sengihlala ngikhala ube le wanyamalala uthando lwami nawe la shabalala bangikhuza khuza angalalela uka manje sengihlala ngikhala ngawe bangikhuzile Chano lang na wala shabala la bang kuz kuz angalale uga manje